Ngola mngela emweni ngenjabulo ngintungameli inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ijinsi ngikhama ngitshelanini yokubhalisa senze 10 cent hlabangana. Elokuze nje lesadi ngihambe lo bhuti lo ngiya aphothe sonke khona ngale UBA. Sikhothe ngomkhulu wangkhona mina ngazi ngathi uthi umama wena ngomkhulu wakhona kanti wayo senza kanje wathi hayi hayi anti yalikela hamba endaweni zinje.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota ole mobile voter registration luphelela mhla kodwa kulokuxoxuzela okukhulu endaweni esijeneyo zelizwe.
Ade sikutshela uZulu waseZimbabwe namhla ukuthi istatement esakhulunywa ngomadzori ayisiso esikhitshwe ephepheni eRaus namuhla. Abazwisisanga ukuthi umadzori wezama ukuthini bakubeka bona ngendlela abafuna ukuzwisisa ngayo bezama ukugcona umadzori ukuze akhanye ungathi umuntu ofuna ukubangela udlakela.
IMDCT ilandula imbiko yokuthi umkhokheli wayo wabatsha umnumzana Solomon Matsore ukhulume amazwi alakho ukubangela udlakela emhlanganweni oqutshelwe eMarondera ngempela viki.
Amabhizimusi amaningi eZimbabwe asebenzisa kabanzi inhlelo zebulenjini eze-internet ukuthengisa lokuxoxisana labathengi ku-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota ole mobile voter registration luphele lamhlanje njalo endaweni ezijeneyo zelizwe kube lokuxokozela okukhulu abantu bezama ukubhalisa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezilokhu zisendwendweni ezinde kobulawayo kuhola eledluleyo. Njalo abanye babikwa bekhalele baziyela ezindlini zabo bengabhalisanga. EHarare umumo ubikwa ubufanala kobulawayo. Kodwa kwezinye indawo zelizwe uhlelo lolu lubikwa lugqitshwe kuhle. Uhlelo lwe-mobile voter registration luqale mhlaka 10 ngenyanga edluleyo. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau uthi i-voters roll yona izavalwa kusasa njalo abazabhalisa emveni kwalokho abasoze benelise ukuvota kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 31 kule nyanga. Sigxume omunye wabantu ekade belokhu bekundwendwe zokubhalisela ukuvota kobulawayo kumizuzwana esanda kwedlula unkosazana Sibongile Luphahla.
Hayi ngikase sibile ebuseni ngaqala ngahamba ngaye lokuzeni i-passport lokuzeni ukurejista ukuthi amama lokuzeni thatha khona ama-ID lesithi lapho ukurejista khona. Ngathi khona ukhanyisa khona ibilenge ibunkulu mntanami ngama ngadina ngasembuza abanje ngasithi hambi ngaya ngaphi kwenye indawo lapho ngani kungcono khona. Basithi lakhona lapha kumayelani lapha mama hambani kuhamba eduzane lapho thatha khona ama-passport balapho urejista lawo. Sahamba khona phana sibili kulabanye bodade bengani babarejista khona. Safika umkhulu wangkhona wathi naye lapha mama lingabili lapha le-district basemsebenzini benza umsebenzi ngabo. Sathi asizothiwa sibe lapha mama wathi hayi akuvunyelwa lapha phumani lihambe. Sagithi manje asiyakhona ngale ithi manje ibinkulu mntanami. Asemonthewese kumntambama sengigijima sendlini sachisikhwama. Abuyela futhi khona ngale elokhuzeni elakuthia khona izithupha. Basichithiya khona ithi inkalakatha. Masinceda umu-ofisi uthi hayi mama nje uthi usumele emadolesi kuhlumfithime e-UBH kuseduzane njelo ngihlala endani zekhumali khona ngapha. Hayi UBH ngale wafika umama lana amthele sekhona ngale lana ngibona ekuseni thina akwenzi lapha akwenzi indaba niyako sikhila phandle sibaningi khona sathi yacela bakithi uthi singene wala sifuna lathi siyenze ilungele lethu bantu wala. So asebengicela obhuda abanye bathi hayi mama sihambeni ninga ngicela i-lift kwama mntanami kusebusuku e-10 cent kukhatshana lapha ndihlala khona kusebusuku. Asengicela i-lift umbhuda wathi hayi mama asihambeni e-10 cent zabuya ngu-Cape Town usudinga i-lift okuya endlini. So yinto enhlangane layo
ngakho ugcina ungabhalisanga.
Hayi ngikhama ngitshelanini yokubhalisa senze 10 cent hlabangana elokuzeni ngilesadi ngihambe lo bhuti lo ngiya aphothe sonke khona ngale UBH. Sikhothe ngomkhulu wangkhona mina ngazi ngathi uthi umama wena ngomkhulu wakhona kanti wayo senza kanje wathi hayi hayi anti yalikela hamba endaweni zinje hamba nemzikazi hamba kanti nemzikazi ukhathana yabe sengikhala amatoti ngede busuku kukhathana ngifuna endaweni zangapha. So ubhuti lo wasengicela ukuthi hayi mama asihambeni sonkenini 10 cent hlabangana asesibuya ngapha sisayinini khona lapha.
Belingakwazini ukuthi luphela namhlanje uhlelo?
Mina bengitasamatasatasa mntanami yagulila ngubaba wami ekhaya. Bengimatasatasa ngisekhaya khona le ubaba wami uyagula seriously. Semphunga udilani phijima sithi engxenye kathi singena abantu abanesi bevoting sokuzabalesi indlela adingiyo yona asefikasi ukuthi ekhiya khona kushishi too much.
Unkosazana sibongile lophahla isakhamuzisa kobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi yecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo saqala ngokumbuza ukuthi uZulu ubengakwazi yini ukuthi uhlelo lolu lugqitshwa namuhla.
Ya monezana iminye abantu kade bengakuthathi serious ukuthi kule hlelo lokurejista abantu. Kodwa kuyathabisa nje ukuthi sebe lesifisi ukuthi berejiste betshengisela sekuthi ukhetho lolu luzawe lukhetho sibili olumangalisayo kakhulu. So kuyathabisa ukuthi loba abanye bengarejistanga at least abantu abaningi bahambele kuzama ukuthi baregiste betshengisela ukuthi bale interest kwi-election yona leza. Kulusizi nje ukuthi isikhathi sangikhona singabe sesiphelile ikho ulusizi.
Endaweni eziningi isithola impiko yokuthi amanye ama-centers sevalile abanye abantu bengenelisanga ukubhalisa. Khona ngapho kobulawayo ama-center alokhu evulile ungaba lesazela ukuthi bayavala sikhathi bani?
Ya kulama ama-standing engikwaziyo ukuthi kuma-center amaningi kade kulama-queues amade la kade sabantu abalokhu kuma-queues nje. Ngikhuluma kathesi ingazi ukuthi nje bazavala yini late kodwa engikwaziyo ukuthi ama-queue sibile endaweni eziningi sibili lokhu ekhona abantu lokhu beregister endaweni eziningi. Ngikhola lama-authorities asavumela abantu abakuma-queues ukuthi beregister ngoba ilanga lokugcina.
Singabona yini bekhulumisana bezombusazwe bevumelana ukuthi ludluliselwe phambili lolu hlelo abantu benelise ukubhalisa bonke abalesifiso sokuvota?
Ngabe kumqoka kuqathekile ukuthi abakhokheli bombangazi bakhulumisane khona lokho kuze banelisi abasekeli babo ukuthi baregister ngoba baningi abangaregister. So ngikhulu ukuthi bazakhulumisana bonke abe-MDCP, MDC, izanu, izaphu, lama ama-political parties ukuthi kwengeze isikhathi se-registration kuzabanceda bonke.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe.